kuyinto enhle ukuthi uyadingwa ngamapolice lesifiso njengabantu bomhlaba wonke jikelele ukuthi izigebengu ezibulala abantu ezona njengalokho esakubona eRwanda ngo-1994 ezinjengalokho esakubona ngabo-1980s eZimbabwe eziqeda abantu zombhuqazwe zithonisiswe zigwetshwe ngokufanele ngokwemithetho yomhlaba. Kodwa kuzaba lo mbuzo ukuthi kanti vele azafike khona lapha koBulawayo, afike eHarare, afike eKwekwe, abe lapha khona wangena ngayiphi indlela, wayengazakali yini? Kuyasolisa ukuthi mhlambe sebefuna ukuthi bamthengise nje, bebephila laye, bebefida laye kuso sonke lesi sikhathi, nabo abafanele bavikele iZimbabwe sebezama ukwakha ubudlelwane lomhlaba ngokuthi bamthengisele kibo futhi emhlabeni kunokuthi bamvikele ngendlela ababemthengise ngayo. Kodwa kuhle nxa sebemdinga bezambuyisela lapho alamacala khona, bengakhohlwaka begugula wundi lapho ukuthi bayadingwa, bayafunakala, kabaqonde lapho abafanele khona.
Ababikwa sebenxebe amapholisa indlebe ngalubaba, kambe bengaba bekhangwa ngomvuzo we 5 million yini lo okuthiwa ukhona?
Yebo, kunjalo, ngoba phela ngakade ekhona kuso sonke isikhathi bekwazi ukuthi ulecala kungamangalisa nxa ngabe sebemzuza namhlanje. Kuyacaca ukuthi kuyabe kuyi 5 million eyiyo bagijimisayo, kanti sekunengozi ukuthi kungagijinywa kulandwe into engayisiyo, ngoba phela wonke umuntu useyidinga leyo 5 million phakathi kwendlala leyo. Kanti-ke kumele kukhunjuzwe abantu beZimbabwe, uhulumende weZimbabwe, lelizwe leZimbabwe ukuthi silo mlando emhlabeni ukuthi izigebengu ezibulala abantu kumele zibuyiselwe emazweni azo, izigebengu ezibulala abantu kumele zifakwe ngaphansi komthetho womhlaba zidonisiswe, ukuze umhlaba wonke jikelele ukhitshwe ubugebengu bokubulala abantu, kube lenhlalakahle la yaye wonke umuntu, kube lokubuswa ngendlela efaneleyo.